Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kumabasa 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesikhukhula eSouth Africa libulele abantu abangamachumi amahlanu ngesikhathi abezomkhathi besithi iyezi lezulu lesiphepho elithiwa Cyclone Kenneth elilubhekise eMozambique alisoze lifinyelele eZimbabwe.
Kodwa kwakathethi hayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo le. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zeGugurahundi, iCommission yeNational Peace and Reconciliation i-NRPC ithi izahlangana lezakhamizi zeGwanda lamhlanje lapho okuzaxoxiswana khona ngodaba lweGugurahundi.
Babuye bahlale phambi kwethu la basitshele ukuthi babulalelani obaba bethu, babulalelani izihlobo zethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abedlula amachumi amahlanu esabelweni seKwaZulu-Natal kwele South Africa, kwadilika izindlu, kwakhukhulwa imigwaqo lezimoto. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izulu lesiqhotholele elinokuqala ikhefu lephasika litshe izindlu zingamawoba, imigwaqo iyaphenduka imfula, amaguma kwaba ngamadamu akukhula izindlu lezimota. Izinkulungwane endaweni zalesi sabelo kukuqela emanzi mtoti zisele zingasela mizi, ukudla, izigqoko lengubo. Iningi lalaba bantu sebegcinwe endaweni zomphakathi lapho asebethola khona usizo olugoqela lolokwelashwa. Isakamuzi semanzi mthotho unkosazana Michelle Van Niekerk uchaza akubonileyo ngesikhathi izindlu zabomakhelwane bakhe zithathwa ngamanzi.
When we looked around the gate which was still standing, there was nothing left behind the gate.
Sithe siloku sisakhangele esangweni ebililokhu limi sabona kungasela lutho ngaphakathi. Ngibone izindlu zabomakhelwana lemota kuthathwa ngamanzi. Lo mgwaqo ongena egumeni lami lawo uthethwe.
Umongameli Cyril Ramaphosa uchiye umhlangano wenhlanganiso ye-African Union e-Egypt usesephakathi egijimela ukuzazibonela ngawakhe, wethekelele indawo ezehlelwe umonakalo. Yena ke wethula amazwi akhe enduduzo kulabo abafelwe izihlobo zabo. Wathembisa ukuthi uhulumende uzasebenza katalala ukusiza imuli ezisele zingela makhaya.
These are emergency situations that we budget for. So resources will be mobilized.
Lezi izimo eziphuthumayo esihlala sizilungiselele ngezemali. Sizabuthelela lonke usizo oludingwa ngabehlelwe inhlekelele laba ukuze sibasize.
Itempeli lePentecostal Holiness eduze lempangeni yilo eliqale ukuhlaselwa lizulu lesiqhotholele elibangele ukubhidlika kwemiduli yalo, kwahle kwafa abantu abalichumi lantathu. Abanye ngabafe bewelwa izindlu kade abanye bathethwe isikhukhula zamanzi. Kubikwa besasebaningi abalokhu benyamalele osekusahlatshelwa ukuthi mhlawumbe labo bafile. IZimbabwe, iMozambique leMalawi asanda kuhlaselwa lizulu lesikhukhula elidala umonakalo esabekayo kakhulu, kwafa amakhulu lamakhulu abantu. Ingcwethi kwezomkhathi e-University of Witwatersrand umnumzana Bob Scholes uthi ukuguquka komkhathi yiyo imbangela yengozi lezi.
We have seen an increase in the frequency of climate related disasters in the last few years.
Sesibone inhlekelele eziningi ezibangelwa ukuguquka kwezomkhathi kugoqela izulu lezikhukhula, ukutsha kwamahlathi kanye lendlala ebangelwa yikoma.
Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Kunjalo nje ugatsha olubona ngezomkhathi olwe Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho elikhangelelwe ukubangela umonakalo kwele Tanzania, Malawi lase Mozambique kusasa kalisoze lifike eZimbabwe. Isiphepho lesi esiphiwe igama lokuthi Tropical Storm Kenneth njalo silandela ese cyclone Idai sona esabulala amakhulu abantu eZimbabwe, Mozambique kanye laseMalawi. Isikhulumeli sogatsha lwe Meteorological Services umnumzana Tichawona Zinyemba utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kulakho ukuna izulu kwezinye indawo eZimbabwe ngomgqibelo alisozeline okwenza isiphepho esifana lalesi esadlulayo. Kusenjalo imizamo yokuphathisa abathintwa ngucyclone Idai eManicaland iyaqhubeka. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lomunye wabaphatheke kunhlelo zokuqoqa loluncedo umfundisi Mpi Ndebele.
Uhulumende lo awuxwayisi abantu ngendlela ehlelekileyo ngenxa yokuthi kathesi sebephumise i-statement yona leyo besithi abantu benanzelela ukuthi nxa izulu leli lingabuya bekwanise ukuthi besuke endaweni zona lezi. Kodwa mina kathesi lapha engikhona vele i-information yona le ayikafiki. So lokuthi sebeyenza ama-efforts ukuthi besebenzise even amapholisa kumbe amasotsha ukuthi bexwayise abantu bebetshele ukuthi kulento enjalo engenzakala vele akukayenzakali. So kusitshengisela ukuthi uhulumende vele akakafundi lutho, akakatshintshi lutho. Abakwenzileyo kathesi ukuphonga ukubhala phansi bethi bona kulolutho abalenzayo. Kodwa thina ngombono wami mboni ngathi bamele besebenzise njengamapholisa kumbe ababalisi omphathisikolo labanye abasebenzela uhulumende ukuthi betshele abantu into eyiyo. Kodwa kwakathesi hayi asithabanga kahle kahle ngendaba abayenzileyo le. Sifuna ukuthi bona bebe on the ground betshele abantu into engayenzakala ukwenzela ukuthi abantu bebekwazi.
Uvalo lona luthini ikakhulu nxa sikhangela ubunzima elibhekane labo ku-cyclone Idai?
Uvalo luningi kakhulu ngoba nxa sikhangele lapho esisuka khona kathesi sesiphonga ukuthi sesikhokha umoya ukuthi into sokungathi sokungcono siza ukuthi kulokunye okuzayo futhi kunzima kakhulu sisanda ku yazi sisanda kubhujelwa ngezihlobo labangane akukacaci lokuthi kuba njani. Uvalo luningi kakhulu vele sibuhlungu ukuthi kambe kungaba kanje thina sisanda kusuka endabeni engaka kunzima singathi kunzima.
Uncedo luthola ngemfanelo yini njengoba uyasho ukuthi lisazama ukwakha sakuningi okumele likwenze impela?
Abantu abaningi abakayakhi imizi yabo. Kodwa singathi njengezakhamizi besizama ukuthi sincedisane ukuthi siyakhe lokuncedisana labanye abadilikelwa ngemizi ukuthi bebe lalapha endaweni zokuhlala. Kodwa okwakathesi into esingathi eyenzakalayo ukuthi abantu bebenikwa umuthi owe-cholera, into ekade yenzakala kakhulu okuthi ama-centers a-establishiwe abantu abaningi bebenikwa umuthi wokuthi bezivikele from i-cholera. Kodwa kathesi ukudla okuphathiswa abantu bekuhamba ngendlela engcono. Singathi ngokuhamba kwesikhathi umumo susiba ngcono, abantu sebengathi sebethola usizo ngendlela engcono emelibe yiyo, sokungathi sokucaca kancane.
Amayuyu ayisiwo mfundisi Mpinde belelo-ke nguSali Mlambo, isakhamuzi sechecheche eManicaland lapho okwaba khona lesiphepho sika-cyclone Idai. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umhlangano wezokuthengiselana eZimbabwe International Trade Fair ukuthi ukukhwezwa kwentengo yempahla ezitolo lokuwa kwesisindo semali akusela ngqondo ngoba uhulumende sewagqiba imbangela zakho konke. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthwalelwe esibhedlela se-India ukuya kwelatshwa umkhuhlane wesibindi. Yebo ke mbizulukandaba sokuyisikhathi senu isikhathi ke elisipha imbono yenu eliyithumela lina nge-WhatsApp ke sizwe ukuthi abantu bathini lingasithumela kuyini ke eliyaba lifuna ukuthi sikhulume ngakho lisitshele ukuthi lapho likhona kunjani kodwa sibona abaningi basithumela imbiko ye-Gugurawund ye asixoxeni ngayo i-Gugurawund sokwathiwa singaxoxa ngayo singesabi.
Nginibingelela abasakazi ku Studio 7 kanye nabalaleli be Studio 7. Igama lami nginguSimi Mkhulancile. Ngisedaluka wathi kuGandangula Village eLupane. Udaba lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha. Hayi lokho kakucaci ngakho. Ngoba uhulumende onguye obusa okwamanje udlala le sizwe sikamthwakazi esiyiswe silezinhlungu izinhlungu impela ezaba khona nanamhlanje sebeqala njalo ukuthunuka lawo manxeba kabayenze into ebalulekileyo kungamanga kuphela abakukhulumayo njalo lalokho kuthiwa kwanyamalala kwacatsha kwajontshwa hhayi kakuthi iqiniso lokho amabakhulule lama bantu bekhuphe iqiniso bona ababili laba bekhuphe iqiniso ngakho konke ngesehlakalo sombhuqazwe hathi ukuthi kuyekhethwa amathambo kukhethwa amathambo kungakaze kugqitshwe impela mpela ngalolu daba njalo lokuthi kukhunyiswana ngayiphi indlela umlotha lokhu yikuba nokugwebedla kuphela lokuba namandebele athukuthele ngakho lokhu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela mthwakazi ukhawunda nasebutswana lapho. Hayi ngiyezwa abantu bakhala bakhuluma lami ngingomunye wabo sethi khona abantu bamele babhadalwe indaba leyo mbhuqazwe Gugurawund kodwa ngilombuzo nje ngizibuzela ukuthi ele compensation leyo ibhadalwe kwakwenziwa ngandlela bani kwabe kuyinto enganani ngoba wazi umuntu kalamtengo nga kungathiwa at least kube into efana lokuthi khona bayenzela into enjengepension njengama-veterans at least ibe into abayithatha sa-pension mhlawumbe kungaba ngcono kodwa nxa ungabe kuthiwa into okuthiwa hhayi siza kunikeza nje khona kwakho kwasoneso sikhathi imali ethize angiboni ukuthi kuyabe kuyinto eloncedo esisizayo so besicela nje kwabantu laba abeke benza into eqondileyo sibili kodwa siyafuna nje sinto ukuthi kube le nto enjalo abazali bangcwatshwe kahle bakhonfense basitshele basitshele njalo basitshengisele eminye imigodi esingayaziyo thina ngoba sasingekho nxa sebethe babathatha.
Mina ibizo lami ngusiphathisiwe Mguni ngifuna ukungena lami kuhlelo ngiphathisa ngendaba yeGugurawund esakubonayo kwakubuhlungu ngoba mina ubabam bamtshaya ngaphansi kwenyawo wafa elezinyalo zeGugurawund thina besitshaya ngamahlahla ameva and sasiphila kabuhlungu besiphosele emadakeni kwakubuhlungu lokhwana okwakusenzakala so nxa ngikhumbula ubabami ukuthi wafa ngezinyalo zeGugurawund etshaya ezinyaweni waxexebuka amaxolo kunzwisa ubuhlungu kakhulu nxa kukhulunywa ngendaba yeGugurawund.
Hayi mina nguDerek nti hayi bazame ukulungisisa njalo bafundise futhi amamembaza wakwanisa ukukhuluma kuhle bangaze bathethisa ngoba bakhuluma kubi phezukuthi babulala abantu kubuhlungu.
Yebo sanibonani ngupeter ngwenya wasemalobha ePlumtree. Mina kumala kuwumbono omuhle ukuthi bagubhe la mathambo ukuze la bantu belale kahle umoya yabo ilale kahle ngoba ayilalanga kahle and then futhi kube neqiniso ubonakale iqiniso abantu bekhululeka inhliziyo ngento eyayiyenzakala ngegovernment kaMgabe ebulala abantu ebafihla ebangcwaba yena and then kuzo izimba inikwe izulu lingani kanje eZimbabwe ngoba kule nto ezifana nalezi amathambo agcwele abantu abangazange babekwa kahle lokho kuyabe ukukhulula khululeka kwephathi kwesayidi elinye ingxenye encane enhliziyo zabantu baseZimbabwe uma bangabe bagubhile baphinda bakhuluma noqiniso nomnankagwa walikhuluma iqiniso ngoba nguye umuntu owayehola igugurawondo esilwa lekho ebulala abantu ithi bantu bebulala namhlanje sombote abantu bombotele bathi i-president yaseZimbabwe so fanele abe acolise abe nengxenye eqiniso ayikhuphela abantu baseZimbabwe as i-president of Zimbabwe ngiyabonga
abantu laba abakhala ngokuthi khona amathambo azabonwa njani ukuthi ngakabani njani njani hhayi lokhu bangakhathazeki ngakho imitshini ikhona abantu bakhona bafundileyo njalo kukhanya ngani abanye abantu bethuswayo futhi kuthiwa umuntu uyagejwa bona bakudonsela esintwini ukuthi izinto ezizilayo njani njani hhayi kodwa lakho esintwini kukhona siyasibone laphana nxa sebevela khona ngale kunjelele yabo abantu befele ezintabeni le kuthiwa khona kuvala izulu abantu labana behamba besiyathathwa bengcwatshwa kuhle bona abana bafa ngesikhathi sempi sabona sitile abanye lokhu bengcwatshwa ngesikhathi sana abantu bevele enjeleli ukuthi injeleli ithi khona amathambo abantu abafile bakhona ngalo kuvala izulu khonokho bayakwazi esintwini kukhona babehlale bekwenza lokhu kungabethusi ngibona ngani abantu abaningi bayidonsela nje esintwini ukuthi kuyazila kuyumhlolo njaninjani no kakuzile njalo akuzomhlolo into vele eqondileyo umuntu uma engalahlwanga kahle uyagejululwa umuntu wakini lemfaka lapho elimfuna khona ngabe kwelinye ilizwe kumbe ngaphi nqali la mandla ama-access liyamgebha bese lisiyamngcwaba nje ngahlalale kahle ukukhala akutsho lutho ngakhala nje kodwa esikhathini esiningi umuntu okade sowaba le minyaka yes ungakhala but kuyabe ungasafanayo
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 lani ke liyenelisa ukuthi lisithumele ke amazwi enu nge-WhatsApp lisiphe okusenhliziyweni zenu ye siyabona njengokutsho kwamphambilini ukubana iningi labantu lifuna ukuthi likhulume ngombhuqazwe wegugurawundi hhayi likhulu legile sebetsho njalo bona abaholi omongameli okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane inani labantwana abahlaselwe ngumkhuhlane wendingindi solo selikhwelile solokhu umkhuhlane lo watholwa ukuthi uyavimbeka kulabantwana abedlula amakhulu ayisithupha 695 abalomkhuhlane lo kundawana ezijiyeneyo zangapha kwele Melika United States. Umanyano we-United Nations uthi inani labantu makhaza ababulawa ngamabutho alelo lizwe ele Afghanistan. Bebulawa ke ngamabutho alelo lizwe kunye lawo eMelika likhanya liliningi kakhulu ukwedlula ababulawa ngabesi ngamaTaliban abahlamuki
Safa saphele sizwe simnyama
Iwasafa isizwe
saba
Lamhlanje ke kuhlelo lapho isixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi iCommission yeNational Peace and Reconciliation iNRPC ithi izahlangana lezakhamizi zeGwanda lamhlanje lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaxoxiswana ngodaba lwegugurawundi kanye kuzakhulunywa ke lokuthi abantu ngemva kokuthola uzibuse kanye lokuthi abafuna kwenziweni kulungiswa lolu daba lwegugurawundi bayenzeni ye besipha ke imbono yabo umhlangano lo ulandela emibili eqhutshelwe eLupane kuthangela izolo lanxa ezinye izakhamizi zedaluka eSt Luke's kulindawo zitshele iStudio 7 ukuthi azisazwisisanga ngalumbuthano bezingatshelwanga ziphongukuzwa uswedlule. Kodwa zitsheleke iStudio 7 ukuthi bezifuna ukuthi ziye khona emhlanganweni lo azitshelwanga. Asazwe begwanda ye hambani ke ngobunenge liyokhuluma khona ngale. Omunye obesemhlanganweni welupane ngunkosazana Sibonele Latifa Banda ongunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. UBanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bekulamasotsha amaningi obekusethusa abantu emhlanganweni lo welupane, njalo mhlawumbe ezinye izakhamizi zilethwe yiyo i-commission ye lo bekungumbuzo obuzwe ngabaningi ukuthi ke kulezi zakhamizi ezingani ziphikisana lembono kaZulu. Kodwa ke okunenga sikuzweni kungxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga elo nkosazana Latifa.
Thole ukuthi abantu kuma-surroundings vele kade bengalalwazi lokuthi kuza kuba lento enjalo. Abantu laba kukhanya kule specific people abafuna babuye kulowo mhlangano. Kukhanya angani bafuna abantu labo ba-rubber stempe injongo abahamba ngayo. Ngoba ngama proceedings angkhona sinanzelela ukuthi kwangkhona nxa ukhuluma from a different angle from yalaba abantu ababajonileyo ubungamukelanga, and lanxa kade sikhuluma ngokuthi kule fear uchairperson ube sifosa ukuthi singabi afraid, akulanto enhle esingathi thina iyenzakele sayithanda. The only thing ukuthi at least abantu kade some of us kade si present.
Kuyini okukhulunywe kulomhlangano njalo abantu bakwamukele njani?
Ngikhumbula izolo obaba babili bakhulume baze bakhala inyembezi. Bathi sifuna labo bantu abakwenzayo babuye bahlale phambi kwethu la basitshele ukuthi babulalelani obaba bethu, babulalelani izihlobo zethu, and bebekhala izinyembezi okokuthi lawo kusizwa ubuhlungu. Abantu abanjengabona labo akade bekhuluma sithe sesithi thina liyabona kule fiye nobuhlungu obuphakathi ebantwini, kumele siqale sazi injongo eyiyo ezasenza silithembe ngokuthi liphendule umbuzo wokuthi why kwaba le gugu rawundi. Lingakhuluma khona lokho abantu bazakholwa bathembe ukuthi mhlawumbe lina liseqinisweni, ngoba kule dumbuchena lale eyinye i-commission eyaba khona eyabuya yathunuka abantu bekhuluma ngobuhlungu ababuzwayo yahamba yanyamalala kwagcinakala kuthiwa kayibonakali. So isiqiniseko sokuthi lokhu elibuya ngakho namuhla, njalo sizayekela njani ukwesaba? Ngoba lapha siyabona ukuthi kugcweleni kugcwele abezomthetho abayibo ababa yingxenye yale igugu rawundi. Sikhululeke sithini? Besitshelwa kuthiwe hayi zwanini mina yikho sithi lingesakhe. Achibilike futhi njalo ubabunari athi khonkhona khona lapha mina nxa ngisithi thula uyekele ukuthula, ngiyakwanisa ukubiza amapholisa, ngilamandla okubiza amapholisa akuthathe uphume la. Esithi yena uvikelwe ngamapholisa. Ngakho ukukhululeka kwangikhona kungaphi ngenxa yokubana ubuhlungu esilabo ngobeminyaka 39 years sigubelene ngobuhlungu lobu esilabo. Sibona abafowethu abantu ababo begigwa endigeni besikwa izizwe, and then ubusungitshela ukuthi ngikuthembe ubuye uhudula abantu bona laba abayenza leyo. Ubabunare sicela asihloniphe engahlali elokhe esintimidator aphinde asitshele ngeconstitution abelokhu ephakamisa iconstitution. Abantu ababulawa ngegugu rawundi iconstitution yayikhona, bangasitshela ukuthi babelandela yiphi iconstitution ukubulala abantu, babelandela yiphi strategic plan eyokubulala abantu. Bafuna ukusigoqa sicabange ngendlela abafuna ngayo, bafike bethi xolanini sithi sesixolile bese kuthiwa sokuhanjwa. MPRC incane kakhulu kule indaba abathiyane layo. Sifuna i-international body ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa i-divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje.
Lo ke ngunkosazana sibongile Latifa Banda ongunobhala jikelele webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ke ecingweni lo studio lo sithandekile emhlanga we studio 7 kuhlelo lapho esikhuluma khona ngendaba ze Gugurahundi. Yebo kambe njengokuthembisa kwethu izolo besilithembise ukuthi sizayenza ingqoqo lo ntombazana odumileyo kakhulu Sandra Ndebele ongakhethwanga ukuthola isicoco emcimbini weNational Arts Merit Awards kumbe NAMAS oyenzelwe eHarare ngeviki edluleyo kodwa uthi yena ukuba kuluhlu lwabakhethiweyo inominingi esilungu lakho isicoco esihloniphekayo. Siqale ngokumbuza uSandra ukuthi umcimbi lo owama NAMAS Awards wahamba kanjani.
Kusuyela kuzibandlela.
Ngikela kuhlela.
Ngiyabonga kakhulu, thanks for having me. Kuthi njani khona ngapha e-America?
Hayi, ngapha siphilile. Lina linjani ngapho eZimbabwe?
Hayi, ngiyathi siphilele. Siboni imoya kuphela.
Ingoma, futhi ngoma ingoma. Yeli ngoma.
Yeah. Ungasitshela ukuthi ubone njani izicoco ezidlulele lezi ezenama ubuqoqwe kahle yini umdlalo wakhona?
Ah, okay. Yes, definitely. Ama nama kade liyazi njengabe lisazi ukuthi yiwo ama awards amakhulu kakhulu kweZimbabwe. So just being nominated kuyinto enkulu kakhulu ukuthi lawazakala ukuthi usese ngonanzelelwayo ukuthi usase ngomkhulu kuleli. So yes, definitely ayebeke kuhle kakhulu kwakumnandi abagiyayo azakhena izintombi akhena amajaha njengoba i-team yayisithi African Royal.
Ingoma ye
ye abaningi bathi isibhoko sakho yiso esikhanya ungani sasisihle ukudlula zonke uthini wena ngakho lo?
Ngiyabonga ngelizwe lithaya imbululu lokhwela. Ngiyabonga kakhulu baningi vele besitho njalo. Hey, but ngithanda ukubonga uNoma unkazana ngoba nguye wangenza ukuthi mvukeke kakhulu.
Nguye yini owathunga lesi sibhoko?
Yes, sathungwa ngumakoti by inkazana ilebo yakhona ngomunye intombazana
kobulawayo layo sakhulayo.
Ye manje sikhangeleleni kunsukane ezilandelayo kukhona yini okupheka?
Ngiza release imadlala dama amabili back to back elandelana ekupheleni kuka July kusiya ku August. So sibhizi siyasileke sisapheke sikhiyo okufuna madizane njenza bese ngikuthumezela indizo.
Siyabonga kakhulu, sikufisela umnyaka omuhle kakhulu ozaletha ezinye izicoco eziningi.
Kakhulu ngiyabonga la kubalaleli, ngifisela unyaka olempucuko lempumelelo kakhulu. 2019 abe ngcono, siyazi kunzima kodwa kunzima yena sihambisane nisibhense ngamazinyo konke kulunye.
Hayi, siyabonga.
Imembongile.
Sandra Ndebele esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izulu lesikhukhula eSouth Africa libulele abantu abangamachumi amahlanu ngesikhathi abezomkhathi besithi iyezi lezulu lesiphepho elithiwa Cyclone Kenneth elilubhekise eMozambique alisoze lifinyele eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Bye bye.